Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Sisuke sehlukana imbono uBoden laye wabona ngezinye indlela, kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi uBoden labanye bakhe sibaphe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kamongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe kobulawayo asethiye idolobho libukeka. Namhla kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba baphume ngaphandle bakakhulu bakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le People's Democratic Party iPDP kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnomzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnomzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela uGordon umfowethu sisuke sehlukana imbono uGordon laye wabona ngezinye indlela, kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi uGordon labanye bakhe sibaphe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje bazibale zimele esiluthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibeluthi leze, kodwa okuzigeca lokhu abakutshileyo hayi ikugcwalisile nje sabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamati nabo Edwin Dlovu abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu?
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlovu ongu-deputy spokesman, national spokesman, yena Albert Mhlanga deputy national organizer, Gladys Mate national chairperson, nabanye nje abanye ade vele bekhona. Hayi kakusukanga abantu abangaki epartini, kusuke nje abalutshwane, kodwa njengana zisithi ukuthi isikhundla zabo kasizigcwalisi yikuba bambela nje ukuthi njengana kathesi bengani balesisidimela nje esincane isidimela lesiyana singaphela hayi bayabuya bethatha isikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC, kuzahanjiswa njani khona?
Kakuna bandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala lilabo president babo ile uniform yalo esukuthi ama-t-shirt abo kanye lama-embleni kanye konke lamahofisi abo. So kakula bandla eliyabe liginywe ngelinye. Engikunazelelayo abantu kwese sikhathi bengehluleka ukuthi banazelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho eyaqalisa khona ukukhuluma ngathi yithi abakuqala i-MDC uWelshman Ncube yithi ade siku-National Council labo-Tendai Biti. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe. Sivumeleni ukuthi kasibambisaneni lolu hlupho esilalo, sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla ethu esaparate. So kakula omunye.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 esethegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Ngibona ngani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane iningi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu bangalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilwe esifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani kuzasithupha ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usivume wathi wena usivume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo biti ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibone ngani njalo indlela indaba abasukheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi yena uzenza umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibone ngani indaba eqhakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibone ngani amacele wonke amacele wona la amabili elikapiti labalawa asebemxotsha ebandleni mbone ngani aqondile kodwa athi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulo kubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabe sishona ubona ngani ke sebenza yini khona
mbona ngani kuludubo olukhona kwezombusazo waseZimbabwe olwathi olulilifa esilichilwa iZANU PF la iZANU PF ngani yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwe ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazelezo mbona ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yiphi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo
alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko yesiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethulela amazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafisa ukuthi awekho njalo azange aba khona okukhona ngamashona kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo bundebele sengathi kuzabathiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imihlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni kugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhawuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule so kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amandebele lobo bundebele ukuze bathiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngitsho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufakela lento ekuthini kudalwa yini. Angithi kunje nje amaNdebele akhankasa dinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi ezokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo. Kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello, ke ngumnumzana George Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kubembuna.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje isilosobhuku wasenketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketa, njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini elike laphuma lapha, akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize nodlawu lwakhe umfo kamahlanga uBhodonga uSly abamele inhlanganiso yezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunyeke bazositshela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutyana, uNgulutyana odlala uNketha ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fa hlambe idala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isivile ngoba sizavuka sisiya khona emtebeni bathi behluza inyayo yokuya emtebeni izulu laduma emini kwakungolwesithathu ezikhathi zama-2. Bathi khona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtolweni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma lawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lichitha inyawo zabantu lapho kade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade ngilokho ngisamukela ama-phone calls awelwa golo yonke besitho besithi umsebenzeli wenzise omkhulu.
Bezikhona ihosana, bezikhona izangoma.
Yebo, ngizakutsho njalo, bezikhona kodwa bezinganengi ngoba ngokwezilayo esazitholayo sasisatshelwa ukuthi kasizukudlala njengoba labe kudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisitholo sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSly Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo eletha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba idulu lethu bayesebele ubonile endelele ukuthi ilitolo yethu kayiselaze ihosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzela ukuthi kuyeqokwa kakusha eziye ihosana ngoba esasilazo sezas.
Kanje wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona.
Kodwa ezihamba phambili zihosana?
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kunehosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba lesani yongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe beyelitsheni. So sebekuba losobhuku ngiphatha amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana ikanyongwana iphatha amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lapho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza kwehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalaba abantu ababili ukuthi bayezathathu bemele isizwe
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka ozayo
isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza lakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomax to ukulima khathesi ngamathe empukane abawabonileyo namhlanje
lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye izigaba ukuthi labo benze okufanayo
singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwenzelelo indlelelo ivalile mhlaka 25 so thina ngokuthi bakubonile bakuba ndibe moyeni wakho nangale ezibhalini lapho kucela khona izulu eTalimani ngingabali emanyanga eTalimani lapho kume khona izindlela eziqonde ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengoba la i-date layo bekakudala qhubekani mhlaka 28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu oyikwanisayo ukucela izulu sokusele ukuthi abantu bagcine amazilo
hhayi siyabonga baba uNketha bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngibonge kakhulu
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku waseNketha eNkabazwe umnumzana Matthew Nketha olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu wakwethu isile njabulo enkulu kakhulu mhlawumbe lokuthi lokhu esikhuluma kungena endleleni zabantu bakithi bonke abangabe bephile emhlabeni
hayi bezwakala umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho eSouth Africa usebenza njani labezimbabwe
cha kwenzakele ke mntakaba sasiqali nje emongeni yendawo mina nisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba baphume ngaphandle bakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ku-1980 kuzofika manje azange bayithole inkululeko naw kwaze kusenzeka ukuthi selelapha eSouth Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha la masiko akithi kuyalahleka kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba balapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngiyeze ripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiye isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phanako umthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi ngesinye isizathu kakhulu saba yileso ukuthi i-embassy yala eZimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela komthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi betholotho kanje abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanesisholeso esidlulile ukuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha bengaphakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxothwa ngamaphoyisa ngapha futhi iZimbabwe uyababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho besokukhanya ukuthi bayathwala nzima-ke so ngase nginela leyo nto ukuthi sisizane lapho okusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangumuntu omelele abantwana bakamthwakazi ngaphezu kwakho konke wena wesibe lapho eSouth Africa sasilayo thina i-embassy yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwayo lakho ithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emashungu khona lapho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe ayeminjani ekuqaleni kwawo so mina ngimele lokho loo vele England America balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukutshintsha kwezinto kuyaba khona sezikuswelakala mina ethekini kamthwakazi nje yokuqala eyabe ibhaliwe indima yokuqala yini indima yokuqala ukuba khona ethekini kamthwakazi
manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
ulawo impela ukuthi sikwazi ukuqula amacala lapha eSouth Africa ikakhulu kulabo abakithi mangakukhona okonazo fana lakhona okwenzakalayo ukuthi nje sebeyabamba ama inkunzi amamama be ngoba ukukhumbule kahle ukuthi laba bantu izenzo zonke ezenzakalayo zenzakala komunye umthwakazi engayena umuntu kukwalutshwana ukuthi uthole ukuthi isenzo esibi senzakala emntwini mhlawumbe ongasomhlobo wethu kodwa ke laba abantu abethu sebesenza kuyena lowo umzali wakhe kumbe umna wakhe kumbe umfowakhe so lokhu kuyasinika amagunya mina amandla ngilawo kakhulu ngoba ngiwaphiwa inkosi yala abantu balapha babusayo njani izigodi zonke lezi zilenkina zabo kanti lezo zinkina zazo mina ngiwela ngaphansi kwayo yikho le enkulu yakhona elapha egoli engu-chairman engundunankulu wakhona futhi okuthiwa ngundwandla so ke zonke lezo zinto zilamalungiselelo akhona ekhaya lakhona angikalawuli kangako kodwa ngilala ilizwi engifika ngifake ebantwini ngoba njengobana la uyazi ukuthi umumo wakhe ukuthi ungalungile kahle kodwa lo ngokuhamba kwesikhathi la ngokubuka kwethu manje ungathi sisendleleni okuyadika ukuthi sonke lawe lobani ongaphandle umuntu wakithi laloyana lalo bani bayabuyela ekhaya
manje ke nxa sikhangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcojiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi uyakubongela lokho phela uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabe ngathi izinto ebantwini ngokuhluphewa kwabo ngemistake thina siyakujabulela mina kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lwesilamu ngoba ku-5 years isizwe sakithi siyabe sithabanele siphelele ma ngingekho into engavele njengale so nje uZulu oseqinisweni lobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isilisa abantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuyukuthi baze abantu bakithi babantwini lezisini ukuthi abantu bakithi bengahle abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathele iy'mali zinenge izinto ezenzekala pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuka endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphephe kulezi nto ezenzeka ekhaya ngamanje ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ungaze kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye okwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobo ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bayakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangaze ake basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke lento akulalutho abalitholileyo basahluphela nalamhlanje so elami endiliyo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabathi indawo abangenisa iganga le y'ngane zethu lezi zakhiwe ngoba into yokuqala nje siyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcele igama siyafisa ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asisela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo iyesabisa siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacuthuleke zisuke kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongazisebenziyo abantu abaqale bafundiswe belashe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayi ilizwe lakithi selikhululekile siyafisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyithole inkosi asiyisebenziseni ilithuwa lethu le njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councilor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi. Ngosiphunyuka phansi kwenduna usikhobokhobo siyakwamukela kuhlela
yebo mama
kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokho esikuzwa kusenzakala emadolobheni
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangazimiyo ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi so umuntu olemali ezandleni sesifisa ukuthi imali yana ayishukane naye aqale ebambe okubambekayo abantu bathi impilo enje bayizwa emaredweni abanye bathi bezwa ngamaphepha so okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali leyi amabhondi lethu imali engasasebenzi njalo abanye bayayithenga imali leyi asithumbeni umnike i-$10 eniyakunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi lethu isitho ukuthi wona achiphile okudlulayo ziyusa
abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli wonke nje okukhulunywayo nokwenzakalayo ikakhulu abama-WhatsApp lama-Facebook
bayakuzwa sibili kodwa abasakuthembi ngoba kunabanye ababuya bevela emadolobheni ethi bona imali ngale isitshintshiwe abantu abasayifuni imali leyo lihlaza sebefuna imali mali nerandi lalo seliyeshile abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yikho sokusenzakala
kodwa khona ezitolo kunjani kuseselolutho nini
ezitolo i-cooking oil ayisekho vele yona lapho ekhona khona iyadula isikhwelile iprice
kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye
hayi impahla zisatholakala sibili ezinye zikhona ezinye njalo kazikho kodwa eziningi zikhona sibili
abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo
lokhu ekusuka wes imali emabhanga ayikho ngazifakele imali ku-ecocash awusoze uyithole kuma-ecocash point yona leyi e-efectulator phandle ngokuthi iyabizele ngapho ngoba ebhanga singazuza engxenye $20 yelanga akusela bhenki enika i-$100
omama kuyini abakwenzayo kathesi sibona ukuthi baphakathi kobunzima
omama basebunzimeni kakhulu bayazame ukuyimayina abanye bephuma besiyawoda phetsheya kodwa akusokubanzimela ngoba imali amayusa lamarandi asetholakala nzima so abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabili sokunzima kaphesa phela muntu esithengela amabili lanxa nje sivumelana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazi kodwa ukuthi sizathengisa ngani akula muntu othengayo amabhayazi awakho kona sizenze kona lamalanga ukuthi i-GNB iyathenga sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sikuthelele sibe sesikuyiza bona be-GNB kodwa lakho size kuthiwa babhadala ngemva kweviki ezintathu so asikaqiniso lakho bona abe-GNB bahle basitshela ukuthi akula cash bazafaka izimali i-ecocash so khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bentshintsha emadolobheni ngoba le-network ye-econet ngapha kithi iyahlupha kuyabe kufanele ukuthi i-GNB ingakufakela imali ku-ecocash sizahlupha-ke wena sisiyadingani imali usiyasebenzisa imali yakho e-town
inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi kanye lezokulima ezivandeni
silokhu esiqhubeka ngawo ama-club kodwa sibizele silohlupho lwe-market silimile silama-club sokulima izingadi imibhidi igcwele ezingadini senzokuthengiselana khonapha sithengisa ngawo amabeli sile sifuyile inkukhu siyaswela ukuthi siyazithengisela ngaphi omama bakhuthele sibili ekujoyineni ama-projekthi lapho abajoyine lezi nsuku bathenga inkukhu kule nkukhu zemakhaya lezi eziye zithengwa zingama-1 day old so bazithengile ngobuningi bazo siyadinga nje imakethi kodwa nabona laba abazithengisayo bayasithembithembisa ukuthi hhayi lingazikhulisa kuhle zalidingela imakethi so sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa ama-projekthi bazanikisana lakho ekuzizeni imakethi
umbuzo wokugcina manje njengoba abesifazana bebhekane le ngxaki eziningi kangaka baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota
thina njengabomama nokubona uhlupho esiphakathi kwayo ngobuningi bethu nabantwabethu siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayeregist abanye bayakhalakhala sibili bathi ukuvota kwethu kukhanya kakulancedo ngoba singazi sihle sivotile kodwa iy'mpumela zakhona azicaci baphume bayobhalisa konke nabantwababo okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayimele ukuthi uvote
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Sambulo Maphosa ka-Ward 25 enkayi wosiphunyuka ngaphansi kwenduna uSiphokophoko asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle nothi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lodlula lamhlanje ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le-People's Democratic Party lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.